Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy hoping at your party, party, party. Lord of them Lord. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi Demlut eyethulwe enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. Intathela izindaba uWopele Chinono oloba indaba eziveza ubukhohlakali kuhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. This was just hope for the citizen who was
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engani ngiloba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakwele Zimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayene lithi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engani ukutshela abatsha. Ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe. Njalo lalokho engani ukucabanga ngisentolongweni.
Oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about it.
Ngimangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Banengi abantu abasebenza ezabo ezifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokhu ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubandla leZANU PF abagoqela uMnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angibona ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalujaha lo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza kubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kulokuhlabela ingoma elimpimbo engazwakaliyo. Ngabe kuthiwa sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomo wethu ubana abantu bethu bahlaliseke.
UChingono usebothwe kanenginengi eZimbabwe esetheswa lecala lokuthi wathuthuzela uDlakela ngontulikazi nyakenye. Abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kusenjalo umsakazi weZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye owayengumphathintambo kahulumende obona ngemisebenzi usebothelwe ukuba wanika abantu umhlabathi kongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshele umsakazi lo ukuthi unkosikazi Gagonye ubothwe ngamapholisa encediswa ngabakuspecial anti-corruption unit.